Hola mngela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Into discipline or imphemele ikhandisa umdisciplinarian akwazi ukuthi wenze icala elinde nini njalo kulesikhathi esifakwayo ukuthi kumele kube ususazi ukuthi kulento ozayimela phambi kwemphethandaba.
Ingqaba ngqozalo kudonselana kuqhubekela phambili ebandleni le-MDCT. Phambilini komhlangano walomkhulu we-Congress ngenyanga ezayo kubangwa izikhundla.
Khangelela ukuthi maybe ngokuya kwezikhathi amabili amathathu alandelayo bezephuma munye ngamunye bevele esibhedlela bephume esibhedlela. So abakho engozini ngokukhuluma okwenzayo. Sikhangelelile ukuthi kungaba lokunye okukhulu okungakwenzakala kiwo sebengcono ngokukhuluma kwabezempilo.
Iziphathamandla zamacele e-MDC amabili abalisa elikhokhelwa ngumnumzana Washman Ncubele elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tswangirai zilimele engozini zomgwaqo ezithiyeneyo ngempela viki.
Amalunga enkonzo ye-Catholic emukela ngembono ethiyeneyo ukuthi iziphathamandla zaleli bandla kazivumanga isikhalazo sokuthi izitabane zamukelwe kuleli bandla.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDCT selimise kancane umeli wemakhokhoba edale le-Senate umnumzana Matson Hlalo ukuba lilunga njalo lavimba umnumzana Job Sikhala ukuthi ancintise esikhundleni sokuba ngumsekele kanobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla emhlanganweni walomkhulu owe-Congress ekupheleni kwalinyanga. Izinqumo lezi zithethwe lidale le-National Executive ngomgqibelo. Abazi ngokwenzakalayo bathi ikakhulu udaba lukamnumzana Sikhala solubangele ukungezwani okukhulu kubandla phakathi kwalabo abamsekelayo labangamfuniyo. Eloba kukhasi lakhe enkundleni yeFacebook, umnumzana Sikhala uveze udana okukhulu ngesinqumo lesi. Ubekhethwe izigaba ezinhlanu ukuthi ancintise abe ngumsekeli kamnumzana Bednico Bhebhe, yena odinga ukuba ngu-organizing secretary. Okhulume emele uSikhala namhla unkosikazi Teresa Makone utshele iStudio 7 ukuthi idale le-National Council yilo eliza kutsho ngeviki ezayo ukuthi ngempela uSikhala uyavinjwa kumbe ancintise. Umnumzana Hlalo yena uthe laye udanile ngokumiswa ukuba lilunga lebandla kodwa wathi ubengakayitholi incwadi evela kubandla imazisa ngalokho.
Imelele ukuzwa khonokho lami ngikuzwa nje ngawe kulokusemaphepheni kodwa ukuze ngangikwazi ukuthi okuyikho engikuphambanisileyo ukuphi angikakwazi. So into engani iyangihlupha ukuthi kuza kwenzakala njani into enjalo ngingazi lutho ukuthi kuyini engiphambanisileyo kungazange kufakwe egcekeni ukuthi ngiphambanise lapha lalapha. Ngaleyo ndlela sengihanjise emthethwandaba ngoba kujwayelekile ukuthi nxa uphiwa kumbe licala kumbe kuyini usuthiyele ukuthi hayi ndoda lapho wenze lokhu lalokhu sibona ingani kuyinto enjani engakuhambisi ukuthi uye ku-disciplinary hearing. Kodwa lokhu angikuzwa nje ngani ngikuzwa ngawo ntela khonokho.
Ngokubona kwakho njengokutsho kwabanye abakusekelayo kungaba kulokwenza yini lokhu lokuya kwakho emthethwandaba uphikisa ukukhethwa kukababa uBanda?
Ngaza ke ngikwazi mina kodwa nxa into zilandelana zisuka kokunye zisiya kokunye kusuka kumangaliso ngoba mina ngokwazi kwami nxa kuthiwa kumbe ngathethisayo kumbe ngubani umuntu engamthethisayo angikwazi ukuthi kuningi lapho. Into e-discipline or into emele ikhandisa umdisciplinarian akwazi ukuthi wenze icala elinde nini njalo kulesikhathi esifakwayo ukuthi kumele kube ususazi ukuthi kulento ozayimela phambi kwemphethandaba.
Umnumzana Matson Hlalo, ngusenator wemakhokhoba, sixoxela ekobulawayo.